Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo Councillor Sinikiwe Mthandwa oka Ward 10 eNtumbane koBulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomitii yobona ngezempilakahle ekulikhansiyeni. Sixoxa ngokuphathelane lezempilakahle kanye lokuhlanzeka kwaleli dolobho.
Uhlelo lwethu olwe-clean up luthagethe kakhulu indawo ngingathi ezingu-35 esiwabiza sithi ngama-hotspot akade khona sokubuthelelwe izibi endaweni zona lezi ezingu-35. Sase sibona kungcono ukuthi njenge-council, njengobukhokheli councillors, lo mayor, lo area councillor, ukhansela uMlando Ncube, sincedisana silida by example. Ngizizwa ngiphakeme njengomuntu wesifazane olida that particular committee of housing and education, ngoba umphakathi okade ukhona kakhulu uncedisa ingathi kungowabo mama akade bekhona. Nginanzelela ukuthi besilo even upresident okhangelane kakhulu lalaba abathengisayo, awumele abathengisayo ulayiwe ngowesifazane. Nginanzelela lokuthi lo minister of provincial affairs laye umama uMancube ngumuntu wesifazane okade khona.
Kulabo abathengisayo baningi yini abesifazane, njalo nibone ngani bayaphumelela yini kulokhu abakwenzayo?
Ma ngingalinganisa ngiqathanisa maybe lokusekhulwini, I think ngingathi 75% of abantu abathengisayo amavenda abantu besifazane. Umuntu okhangele abantwana, abanye bakhangele labo omkabo ezindlini, ekuthengiseni lapha yebo ye ama-challenges akhona ebantwini abesifazane, ikakhulu ngoba izinto okumele ukuthi azenze engumuntu oyi-one ziningi kakhulu. Kumele abesendlini apheke, kumele athengise, kumele lungisele abantwana besikolweni. Kodwa ku-business ekhona of late, abantu besifazane bazimisele and ngabantu abasukumela phezulu ekuthengiseni yebo ye ama-challenges yenze ukuthi kuvele abantu besifazane bona vele ngabantu ababukelwa phansi compared to ama-counterparts abo abangobobaba. Kodwa ayisi ngabantu abazimiseleyo abathengisayo ama-challenges abalawo anjengokuswelakala maybe kwendawo ezingathi ezilungileyo ezibavikelayo ezinjengama-shirts lapho abathengisela khona izambuzi lancwazi khona, but i-challenge abakhuluma ngayo kakhulu ngeyokuthi zinlutshwane.
Yiziphi njalo ezinye inhlelo eliziqhubayo njengekhansile yakoBulawayo kumbe ikomithi ebona ngezempilakahle eziphathelane nokuhlanzeka nempilakahle ikakhulu sikhangela eyabesifazana labantwana?
Ngezokukhuthaza ngathi senza silama awareness program esila wakhuthaza abantu ukubazisa ukuthi nxa kuyikuthi abantu banatha amanzi baqale bewabhoyilise, ngoba sananzelela ukuthi abantu abaningi bakhala ngezisu ezibuhlungu, bakhala ngani, abanye baze bakhombele imini ukuthi amanzi awe-council awahlanzekanga. Sile program futhi esincediswa ngamangenye i-MCO encediswa ukubhadalela omama ngingathi abazithweleyo, ibancedisa ukubakhangelela baze bayebeletha. Kuphinde kube nemali encedisa ngingathi iclinic eye that particular area. So kulezi gaba ngathi kulama wards akhethiweyo, eyinye ngephumula, eyinye ngeRichmond, eyinye ngeNkulumane, eyinye ngeLuveve ancedisa omama abazithweleyo. I think eyinye iclinic esinayo yiCountry Park elalona lelo uhlelo. So siyakhuthaza ukuthi omama abazithweleyo abe kakhulu abakusona lesi sigaba bephangise bebhalisa. The earlier ubhalisa, the more abantu bethola ngingathi usizo or usizo oluncedisa umabhalisa kanye le-clinic, i-local clinic yakhe.
Lo ngukhansila Sinikiwe Mthandwa ka-Ward 10 eNtumbane koBulawayo njalo ongumgcini sihlalo wekomitii ebona ngezempilakahle kulikhansini. Asibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi sikuphathelene okutsha. Lilami osithandekile Mhlanga, ngikho lapha Washington DC.